Endabeni zethu lamhlanje lilo Kip Stube. Lokhe ezondile uZulu ngombhuqazo weKukurawundi ngesikhathi usenziwa imihlangano etshiyeneyo yokwethula umthetho wokukhumisana umlota eZimbabwe. Amabandla ezokholo akhuthazwa ukuthi angasaliphandle kwenkulumo yokukhumisana umlota iyenziwa okwamanje eZimbabwe. Ibandla leMDCT lithi kumele kusetshenziswe imitshina yokuvota ngomnyaka ozayo ukwenzela ukuthi kuvotwe ngemfanelo. Izakhamizi zeMguza esabelweni seMathebeleni North zithakazelela umnotho wazo osukhuphukile kancane usenziwa zinhlelo zokuzenzela. Ulife Doc lamhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngokuthuthukiswa kwabesifazana ngesikhathi kusenziwa umhlangano omkhulu eMelika obhekane lezabomama. Kulezi zalwane zeZimbabwe ezisemhlanganweni lo. Thumelani imbiko yenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 nzaphinda njalo 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yokuzilibazisa yebulenjini ekhasini lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 wapha 7 ntambama kumakakasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.